amagama njalo babugande ayaphuma ikakhulukazi abantu nxa bele frustration njalo abantu nxa ukuthi bebona ukuthi izinto zenziwa ngokungalinganiyo ikakhulukazi elizweni lapho abakhangelele khona ukuthi iselizwe lilizwe abalibiza ngokuthi kusekhaya ingakho ekugcineni uthola ukuthi sekuphuma ke amagama afana lana lawo kwezepolitiki babugande nxa usakha iqembu lezepolitiki kusho ukuthi kuyabe kukhona okubonileyo okubonakalayo noma ocabanga ukuthi ungakwenza ngcono nxa ungabe ngumkhokheli walelo nxa ungabe ngumkhokheli walelo qembu engithemba ukuthi abe MRP labo balenjongo yabo abayibonayo ukuthi bona kukhona abangakwenza noma okungasiza abantu basemathebeleland mina ngokwami ngeke ngize ngikhulume ngijule kakhulu kudaba lwe-MRP ngoba lokho kuyabe sekudinga bona bona abaphathi be-MRP omqondisi
yona injongo yabantu yabasekeli bebandla le MRP uyibona njani
kodwa ke ngabe kukuthi uhulumende wakithi uyakubona khona ukuthi kumqoka kakhulu ukuthi amanyanise abantu bayenelise ukuthi babe yimbumba bayenelise ukuthi noma nxa kungavela izigemegeme ezifana nalazana lezi esenzakala ku-Elvis Nyati eGoli kodwa ke akube isigemegeme esiyabe kuwukuthi sithinta wonke umuntu sithinta uzulu wonke oselizweni leZimbabwe iloba ungabe ungowemashonaland noma ungabe kuwukuthi ungabe ungowesemathebeleland njalo lokuthi indlela abantu besemathebeleland yokugcina kusenza ukuthi begcine bephuma besiyadinga imisebenzi phandle kwenziwa ikonkwane ukuthi imithetho yakithi kwesinye isikhathi bafaka ama-requirements ayezikolo angadingakaliyo ukuthi azafunakale khonapho ngoba esikhathini esiningi kuyafana lokuthi umuntu mhlawumbe kufanele ukuthi ayithanyela nje ukuthanyela ebhoda kodwa uzazwa kuthiwa kufunakala i-O-level kufunakala i-Maths and English kodwa kumuntu uyathanyela kuyabamba umthanyelo kodwa-ke e-South Africa abantu bayahamba ngale abanye basebenza ema-restaurant bangama-managers abanye bayenzani abanye bagcina ngo-grade 7 kodwa abanye bagcina ngabo-form 2 abanye bagcina ngabo-form 4 kodwa bayahamba bayekwenza imisebenzi ekhwabithi ekhaya kungenxa yokuthi bayayenelisa ukuthi kube le-acceptance njalo bayenelisa ukuthi umuntu abe judged through ama-skills akhe awenzayo whereby ngibona ngathi laseZimbabwe into abafanele bayifake phambili bake bamise indaba lezi zokuthi ukuthi ama-requirements kuphela sonke isikhathi ngama-O-levels sonke isikhathi ngama-A-levels ngenxa yokuthi kuyahlupha lokuyani ukuthi abanye abantwana bayifile kade uprogress esikolweni ngendaba zokuthi imali zishoda kodwa-ke abantu ngokukhula bayenelisa ukuthi ama-skills ayenziwa ngezandla angadingi i-maths angadingi i-english angadingini ngabe kuthiwa ayavuleka lase Zimbabwe abantu baphiwe amathuba bayenelisa ukuthi basebenze kodwa-ke abantu ngokukhula bayenelisa